sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Wala mugela kweze kusene mthwaka zomuhle emhlaka 2 lwezi 2023 nguntungami linkomo embabeni zethu lamhlanje. Odokotela sebethumele igazi lelunga le-Triple C umnumzana Takunzwa Ngazi Wore kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbe izolo ngeyani. Yena uNkazi Wore olokhela liso esibhedlela uthi lanxa etshayiwe walimala kakubi uzaqhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. AbeZimbabwe abahlala emazweni afana leSouth Africa leBotswana bakhala ngokweyiswa yinzalo yakulawo mazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela abelapha ilunga le-Triple C njalo engumeli wabatsha ephalamende umnumzana Takunzwa Ngazi Wore sebethumele igazi lakhe kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbe izolo ngeyani. Lokhu kuvezwe ngumdeni wakhe. UNkazi Wore uthunjwe ngabantu ekade behlome ngemibhobho yohlobo lwama-AK-47 abacatshangelwa ukuthi ngama-CIO bamtshaya kakubi. Okwamanje ulokhe elaliswe esibhedlela. Kumbikwa wethu leizolo ntambama uNkazi Wore uthe lanxa ehlukuluzwe ngalindlela uzaqhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe.
We know that what we are doing is right, so to all the members out there, just be vigilant, just be strong.
Siyazi ukuthi esikwenzayo kuqondile. Ngakho kumalunga ebandla lethu ngithi qaphelani, lime isibindi. Indawo ezintathu umuntu angamelanga azesabe, isibhedlela, ijele lasemangcwabeni. Nxa sisesibhedlela singakhuluma sitsho okusehleleyo. Ngumzimba kuphela abawulimazileyo, kodwa umoya lengqondo kuqine saka. Sanqoba kukhetho, saqothula imbokodo ababesifakele zona. Asiqhubekeni ngaleyo ndlela lanxa singaze siqondwe yikufa. Lo ngumzabalazo oya kude. Lanxa ukuchitheka kwegazi kungaze kukhohlakale, umzabalazo uzahlala usemqondweni. Lo ngumnumzana Takunzwa Ngazi Wore ilunga le-Triple C edale lephalamende othunje ngamadoda anakanelwa ukuthi ngama-CIO izolo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthi kabazi lutho ngalolu daba, kanti labezanu PF labo bathi kabalandima abayidlalileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana namhlanje after 42 years lokhu silokuganga ukuthi abantu ikakhulu amalunga edalele ephalamende ayathunjwa, abantu abalembono etshiyeniyo bathunjwa. Kuyethusa, akusiyonto ekhangelelweyo ukuthi lizwe eselakhululekayo in a civilized society kulomuntu ongathi usithumbo omunye. Ama-CIO lawa ngabe ngabantu abalobuntu, ngabe bazi nokamakhwapha, ngoba ukubana abantu beZimbabwe sebeyahlala besesaba ukuthi bazathunjwa, ngibona ngazathi it's just primitive.
Ungathini ngendlela amapholisa aphatha ngayo lolu daba Fuzwayo, ngoba sike sakhuluma lawo athi akulambiko awutholileyo mayelana ngalolu daba, lanxa nje luchone lusegudwini abantu bekhuluma ngalo ngitsho lasenkundleni zokuxhumana?
Angikholwa ukuthi vele umuntu ophila eZimbabwe kukhona ngakukhangelela emapholiseni ikakhuluma kuthiwa kuhlukunyezwe abantu abaphikisana lohulumende. Ilizwe lethu amapholisa ama security departments wonke agcina esiba yi-extension yebandla elibusayo. Akukutsha, kuqalile ngesikhathi sombhoqazwe babulala abantu on behalf of iparty lakade sinjengoba simbonile ugenerali sebemnika isikhundla ebandleni. So kangikhola ukuthi amapholisa singakhangela ukuthi angaprotecta abantu beZimbabwe against ibandla ngoba bagcina bengani izisebenzi zebandla nothi zikahulumende. So iluhlupho.
Abezanu bathi kabakholwa ukuthi ngempela ungaziwore uthunjiwe wahlukuluzwa ngoba bathi amabandla aphikisayo alembali ukuqamba amanga ngokuthi amalunga awo ayathunjwa. Ungathini ngalokho?
Okuliqiniso kubani uhulumeni weZimbabwe ungcolile njalo uhulumeni weZimbabwe ulembali yokuthumba abantu ikakhulu abalembono ejiyeneyo. Ayisiyo nto entsha, siyakwazi ukubana eZimbabwe ulabantu lanamhlanje abalokhu bathunjwa bacatshiswa ngohulumende ngama-80s abangabonakaliyo. So uhulumende kasiprove wrong ukuthi yena akakwenzi lokho ngokuthi esitshengisa ukuthi abantu abaphuthwa abathathwa ngama-80s bangapi, odzamara bangapi. Sile sibonelo liyamkhumbula umama uJustina Mkoko, wethethwe ngohulumende wahlala isikhathi sonke engabonakali, amaviki engabonakali. So uhulumende weZimbabwe kuzaba nzima ukubana asitshele ukuthi abantu bafuna ukumngcolisa ngoba yena vele unjani, uyazinukela ungcolile, ule mbali yokutshontsha abantu.
I-SADC izaqhuba umhlangano kwele Angola ngempelasonto lapho abanengi abathi kumele iphathe udaba lweZimbabwe. Singabona lokhu kusenzeka yini? Kukhulunywa ngodaba lokhetho olungaqhutshwanga kuhle eZimbabwe, ngitsho lesehlakalo lesi esokuthunjwa kukaNkaziwori.
Isadaki alubana bekulabantu abaphumayo besiya yethula udaba lweZimbabwe kubana izinto ziphambaniseka kanganani besingayibona ekukhuluma. Kodwa kambona ukuthi kusile advocacy eserious esevie in terms of ukupresenta ama-cases e-human rights violation ayenzakalayo. So njalo futhi mbona ngazathi enye into esuka ihluphe kakhulu, uhulumeni wethu uyathanda okubraiba. So ama-SADC countries amanye uyabukhangelela ukuthini, even udubo belukhangele bona at individual levels. Abanye bayasebephi imgodi, abanye baphiwe izimayini ngoba yithi lize esathatha umhlabathi sisithi sinika abantu, but sesiqalisile ukunika amanye amazwe abantu belizweni leZimbabwe bengelawo. So kangikhangelelanga ukuthi SADC izakhangela isimo seZimbabwe kakhulu nangendlela eserious ngoba bona bezizuzela edubeni lelesikulo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu. Isithunzi sezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leBotswana leSouth Africa siqhubeka singabukeki. Kulokulutshwana okukhwabithekayo okukhulunywayo ngabo, umqondisi Dube usipha lolu daba.
Umuntu angavela athinte ebala lokuthi uvela eZimbabwe wonke oseduzane laye uhle abe ngomkhayindela phansi, ikakhulu emazweni angomakhelwane afana leBotswana leSouth Africa. Emavikini asanda kwedlula, umongameli beBotswana leSouth Africa basungule inhlelo ezitshengisa ukuthi abeZimbabwe ngomakhelwane abangamukelwa ngezandla ezimhlophe. KweleSouth Africa umongameli Cyril Ramaphosa usungule ngokusemthethweni uhlelo lokuqinisa ezomvikela emngceleni welizwe lakhe leZimbabwe, iBorder Management Authority. Lokhu usho ukuthi sekuzaba nzima ukuthi Zimbabwe bangene kwele South Africa okungekho emthethweni. Ngasikhathi sinye kwele Botswana umongameli Mokgweetsi Masisi uveze kumphakathi imota zamasosha ezintsha ezidingelwe ukuyalinda emngceleni weZimbabwe. UMasisi wathi sokuwodwe imitshina ebona ukwenzakala phansi isemoyeni eyama-drone ezasetshenziswa kulinda umngcele weZimbabwe leBotswana. AbeZimbabwe babizwa ngamagama okuyeyisa afana lokuthi mkwerekwere uma besemazweni afana leBotswana leSouth Africa. OweZimbabwe eBotswana umzana Titus Nxumalo uthi kumele abantu baguqule indlela abasiphatha ngayo besemazweni angomakhelwane.
Abantu bakhala ngokuthi isithunzi sethu singabantu beZimbabwe sizabuyela nini. Abantu bakhala ngathi yithamasela, yithe sibulalayo, yithe senza zonke izinto ezimbi. Isithunzi sethu sizabuyela nini. Ukuze isithunzi sethu sibuyele, yikuthi sonke asimeni ngezinyawo sincedisaneni ukwakha abantwana, sincedisaneni ukwakha isizwe. Ungavele ukhulume ukuthi ungoweZimbabwe sokungani ukuthi uwonile lobo ungenzanga lutho.
Kukanti uMnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHebron uthi udaba lokuzonda kwabeZimbabwe ludalwa nguhulumende weZANU-PF.
Akwinto kwangikhona kakusiphathi ngitsho lakancane, ngitsho lakancane okokuthi konke okonakeleyo kuyezwa kuthiwa kwenziwe nguMzimbabwe noma eda kungaso uMzimbabwe ngesizathu segovernment yakithi eyiyo esihluphayo size sifike ezigabeni zokuhlala ngaphandle. Ngalubana ngabe umbuso wakithi uright, neqiniso abaningi sebezefisa ukuthi ngabe bahlala phakathi kwelizwe ngesizathu sokuthi sometimes ekugcineni siyagcina sibulawela izinto esingazenzanga.
UThebe uthi noma ngubani okhalela phansi umuntu odabuka eZimbabwe.
Akwazi ukuthi ukhona ukuthi nometa uphakathi kwe-taxi, i-taxi nichukombi. Uqeda ukwehla uzwe umuntu, ngakuyikuthi abekusesa umuntu ekhaya, uzwe abantu bemeyisa. And ma usithi akhona abantu abameyisayo, la ubona ukuthi hawu bantu, benkosi. Lokhu doesn't fit ukuthi ngeyisa umuntu.
Omunye oweZimbabwe ohlala emzini weHlokwe uMnumzana Mkhululi Moyo utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Noma yini enhle esingayenza, awusakhangelelwa ukuthi into esiyenzileyo ibukwe njengento enhle. Lokhu kuvela kithi ngathi khona lekhaya nje, ya sinesaba khona ezomnotho, ezombusazwe. Yikho kwenza ukuthi lathi lanxa singabantu besingesemazweni, lapho esikhona thola ukuthi abasasikhangeli njengabantu. Hayi, into yankona nje ibuhlungu, kayisonto enhle nje into yankona, hayi into kayikho right. Lanxa uphakathi kwabantu kumbe usiphakathi kwamaTswana, uyazi ukuthi nxa ukhuluma ukuthi uvela eZimbabwe, eyi kusuke kunanto asekusiba le mbuzo eminingi.
Kwele South Africa lakho ludaba olufanayo kulandisa ukukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabena.
Bonakala singabantu abahluphayo, abantu abahluphekayo, abantu abathathela izizalwane zalawo mazwe umsebenzi. Yikho ke ukuze silethe isithunzi sethu njengezizalwane zaseZimbabwe yikuthi kumele sakhe umnotho wethu, umnotho ozasiza abantu bonke abeZimbabwe. Kumele sivuse amafektari ukwenzela ukuthi abantu abasha bathole imisebenzi eZimbabwe. Yiyo kuphela indlela esingaletha isithunzi sethu.
Ngesimo esikhona ekhaya, inhlanganiso ebona ngenombolo ithi abantu phose abafika isigidi baphuma eZimbabwe kusukela umnyaka 2012 kusiya ku-2022 belubhekise kakhulu eSouth Africa leBotswana, noma nje bebizwa amabizo kulawo mazwe abeZimbabwe babhenisela ubunzima kulokubuyela ekhaya lapho impilo engalula kuningi, amathuba emsebenzi esilela. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeHebron kweleBotswana.
Sikhangele ezisemaphephandabeni namuhla. Ikroniko ithi iZimbabwe ithole izigidi ezedlula amakhulu amabili zeMelika, i-$209 million, ekuthengiseni ilithium kusukela ekuqaleni komnyaka. IZim Live yona ithi amadoda athumbe ilunga le-TCC uMnumzana Dakuzwa Ngaziwore ngabacuphi ababalisa uNicholas Big Daddy kaJesse lo-Abraham Pasi. Sesingena ke kumbiko elisithumela yona.
President, the challenge is to challenge the president. Ngibingelele enkundleni. Ye, siyamuzwa uKhaliphani Phugeni ebiza abantu ngeziwula. Umbuzo okhona ukuthi kambe yena ukuhlakanipha kwakhe kunceda ngani abantu bakwaMthwakazi? Kunceda ngani abantu baseZimbabwe? Ngoba lokho abakwenzayo ukuhlakaniphela eceleni kwabo ukudiliza i-opposition, njengoba baqala ukuhamba bediliza kusukela ku-MDC bayidiliza bayiqeda. Manje uKhaliphani Phugeni nango seqhamuka sengumuntu okhulumela uthabanga. Njengoba uKhaliphani Phugeni ehambe ekhulumela bonke abantu abadilizayo, wayekhulumela uMakhuphe, uMakhuphe laye erikhola abantu bonke abaku-MDCT. Namhlanje uKhaliphani Phugeni ukhulumela futhi umuntu orikhola abantu. Uyabonakala nje uKhaliphani Phugeni ukuthi yena ngokwakhe nje ubiza abantu ngeziwula, kodwa ukuhlakaniphela kwakhe eceleni akuncedi lutho. Ungeke uthi wena unceda abantu bakwaMthwakazi ufaka izano embusweni, kodwa uzotshela abantu bakwaMthwakazi ukuthi wena unceda izano. Ama-opposition party adilizwa ukuthi kulabantu abanjengani boKhaliphani Phugeni labo sengezochabangu labo uNesidube eliyini eliyabe lizenza ingathi liseqembini eliphikisayo, kodwa lisapota izano kusasa livuke selisithi opposition party ayihlelekanga. Ayihlelekanga vele ngoba idilizwa yini? Kunini lidiliza ama-opposition party? Khona manje ufaka izano embusweni, kodwa usukela kuqede lapho ukuthi opposition ayihlelekanga. Angikwazi ukuthi kahle kahle lifunani ukuthi kube njani.
Studio 7 uvuka njani nabalaleli bakho? Hayi, nathi siyavuka. Hayi, thina sithi imbuzi yomnyanga ikhali landela amakhanka. Sisho njalo isisho sabadala sithi imbuzi yomnyanga ikhali landela amakhanka. Kwana nje nabantu abasathemba ukuthi amaphathi la athunganyelwa abantu basesishoneni azoba lethela ushintsho emathebeleleni. Hayi cha, thina sikuboni lokho. Thina asikuboni lokho ngoba abantu basincindezela lapho, basincindezela kuyafana. ZANU-PF or CCC bakhokhelwa abantu baseMpumalanga okuyoba basincindezelayo. Njengamanje bathi iMthwakazi Republic Party ine-tribalism, ngoba bayabona ukuthi sesibona le-tribalism yabo abayenza isilwa nayo. Sebesibiza ngokuthi sine-tribalism. Ayicha, thina sinayo i-tribalism. Silwa le-tribalism, silwa lokucindezela, ukuthathelwa phansi, ukuthathelwa amathuba. Mangibonge Studio 7.
Linjani basakazi, linjani balaleli? Hayi, siyakuzwa konke okukhulunywayo ngabo labo madoda babo labo othiwa nguKhaliphani Phugeni nabo babo Sengeso. Kanti kwaye ekuqaleni bona endaweni yekuthi khona okungakazi kwenza ukuthi sokulama ama-by-election la sefunakala kwenziwa. Bona indaba angavele abantu ababevele bekhethwa ngabantu bangavele babamise ekuqaleni ukuthi bona babafuni. Kulokuthi abantu sesibavotele bekusebenzisa abantu abangabasabafuni ngabezinye indawo. Emuva wonke lokho kukhulunywayo kuthiwa abantu izaphu. Izaphu vele amahoveti ahlala ekukhuluma lokho abantu laba abalwele enkululeko ukuthi izaphu yaginywa izanu. So izaphu yakhona ezavotele, ezavotelwa ukuthi yona isiphumile isizelwe yini izanu njengoba yaginywa izanu. So asikwazi ukuthi lokho sikwenzayo sikwenziswa ukuthi singabantu abadlaliswayo yini, kube lokho sivukele kuya kuvota. Pho laba sibavoteleko bazasebenza nini ke bona? Because akukhanyi into ukuthi sibakhethelele. Njalo akula muntu onecala, oyicala libo bona bobabili labo uKhaliphani nomngakhe lomngani wakhe lo, not yithi lapho.
Kustudio 7, kustudio 7 sibingelele kubasakazi nakubalaleli nje lonke. Kwesinye isikhathi kunabantu abangasiwo kumathebeleleni abazenza amandebele. Yibo namhlanje ama-oppose uChabango becashe ukuthi bethi bangamandebele. So sicela ukuthi abantu abanjalo singabathathi serious bantu bakithi. Thina asisekeleni uChabango esilungisele izinto. Kufakwa abantu bakithi besebenzi lawo ke bethenga izindlu, beke bethenga izimoto. Kambe sike sihloka sibona abantu beMpumalanga bethenga izimoto, bethenga izindlu. Asisekeleni uChabango, kufakwa abantu bakithi, kufakwa ama-mayor akithi, kufakwa ama-councillor akithi, kufakwa ama-MP akithi, bemele izigaba zabo. Beyenza amasiko abo, umuntu esishweni uzayenzani eNkomthwakazi. So labo abantu abanjalo uMatsheza labo abapho ngokukhuluma kuphela. UMatsheza bangabantu abadala kodwa bagamanda kuphela. Kuright ukuthi kube lo deputy mayor wamaSwingi ngoba abantu bakobulawa bekhona uMana Matsheza. Kuright wona kuyini? Hayi, bantu asizameni ukukhula manje. Singakhulu kwengqondo ukuthi asikhuleni, singakhulu komzimba, sikhuleni lengqondo manje. Siyabonga. ku studio 7 ku studio 7 yi hayi indaba ye MRP le hayi ingani ifuna ukudidawa ndingqondo ikathe kahle ungathi ujoine ipart emuva uso usuzofika nje abomdenda labomfulo ngase sebeke ukuthi befike bewambe iCongress umqondisi bezahamba ngonyawo oluright kakhulu abantu bemthwakazi abantu funayo bona sebefika befuna ukumkhipha bethi yeka ukwenza iCongress ekhitshwe hhayi ambona into iright leyo ilesame fanele sebe nje i-EFF yeSouth Africa uma lema lokho bamqoka bamqoka esikhundleni kulokhu bakhokhela kathi isikhathi bona uma kuthi abasasuliseke ngobukhona bamqondisi abaphumi bevula iyabo iphathi bechiye besichethe lomqondisi umqondisi uba ubuse right kakhulu unkomo wakhokela u 1962 wazwa chia sesa join izani ngo 87 so bona bahlushwa yini nomqondisi mayikhokela isi 10 years umqondisi athi amazonke la akazwa bhayi izincwadi kaze umqondisi bona sebephila ukuzophambula ngoba sebethengwe izani sebethengwe izida lesi izani piyo hayi asikuthandi lokho nasabantu bemthwakazi siyabonga.
Nawu ke kunamazwi nobalaleli elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sikhangele eziphuma lapha eMelika. Unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel kusasa ukuyakhulumisana lo mkhokheli walelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu mayelana ngempi yase-Israel leqembu leHamas. UBlinken uza kwethekelela njalo kwele Jordan. Sibuze olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube ukuthi lubaluleke kanganani lolu hambo.
Uhambo lukaBlinken babunkombo luhambo okufanele ukuthi ngabe kudala lwenzakala ngoba inkemenkeme le siyibona isenzakala laphana phakathi kwempi ye-Israyeli leGaza. Noma ngithi Israel le Hamas isichiye kulobunzima obukhulu kakhulu ngoba kakhulu nxa sithi siyakhangela kulabantu abangahlangani lezinto zeHamas abangabantu nje abanye abangabantwana labantu odokotela abasebenza ezibhedlela asebengasela access to into elula efana namanzi izinto ezifana namagetsi izinto eziqhakathikile nje ezidingwa ngumuntu ongahlangani indawo le empilo leyenzakalayo kodwa ke bekufanele ukuthi uBlinken ngabe kutawu dala wahamba wayazama ukuthi akhulumisane lomongameli welizwe lase-Israel ukwenzela ukuthi bazame ukuthi bagweme babone ukuthi bengenza njani ukuthi bavumele i-humanitarian passage ukwenzela ukuthi kuhlengwe noma kuncediswe abantu abaespecially kakhulu abantwana labanye abavulnerable ukuthi bayenelise ukuthi bathole usizo ngoba usizo kade soluvalekile kungasela ndlela abantu abasizakala ngakhona abanye kade sebeze besifa besifa ngamanxeba abanye kade sebeze besifa besifa ngendlala le-malnutrition ngenxa yokuthi akuseke kwethu ngoba kungela ngoba njengoba sisazi ukuthi iGaza is besieged iGaza ayila access to any other country iGaza ukuthi ithole izinto ezintofothi zibe via Israel.
Ukhona ubona iphela njani limpi Dube?
Kuzima kakhulu ukuthi singakutsho lokho ngoba nxa sithi siyagangela labo abayibo abafanele ukuthi ngabe bathela amanzi aqandayo phezulu kwayo limpi ukuthi ngabe iyadeda yibo abathela ipetrol kiyo limpi le abayihloshayo ukuthi kube lelanga belikhulu elivuthayo liqhubekele phambili ngoba eqinisweni into ekhona ngeyokuthi akekho umuntu okufanele ukuthi afe noma ngweGaza noma ngwePalestine noma ngweIsrael akekho umuntu okufanele ukuthi afe kodwa ke into ekhona ngeyokuthi imizwe eMelika lelizwe leBritani ayiwo amazwe alamandla phezulu kwelizwe lase-Israel. Kufanele ukuthi batshele i-Israel ukuthi ayibuyele kuzivumelwano esenziwa ngo-1967 eseGolan Heights ukuthi abamise ama-settlements yabo khona ngale njalo abavume abantu be-Israel ukuthi akuphilwe i-Israel alibe lilizwe elikhona iPalestina layo ibe lilizwe elikhona kodwa ke i-Israel ayingafuni ukuthi yona ibe yinkunzi ebusa igwaza lamathole phezulu kwelizwe lasePalestine. Iyo indlela engenza ukuthi lempiphele. Kodwa ke nqabe lokho beyishushumbiza kanje besenza kanje balwisa ilizwe lasePalestine kodwa nqa siyakhangela noma usekelo olukhona lusekela abantu basePalestine sokungumhlaba wonke jikelele. Amazwe lawo afana labo Melika oJoe Biden lokho abakukhulumayo ayisikho okukhulunywa nguZulu waseMelika. Ayisikho okukhulunywa nguZulu waseBhilitane. Ayisikho okukhulunywa nguZulu wakwamanyamazwe. Abantu bakulawo mazwe iningi labo yibo abahamba sebezama ukuthi bayincedisa ilizwe lasePalestine ngoba bayabona ukuthi lokho okwenzakalayo ukudilika kwePalestine lokubulawa kwabantu bahlayana kwePalestine kuqhubekela phambili and into yakhona isiphethe udlame. Nxa sikhangela into le babunkomo abantu nxa bengayinazeleli uNetanyahu into ayenzayo wenza njengomntwana a spoiled child othi nxa ulabantwana uzele abantwana ngekhaya kube khona umntwana otshaya abanye abantwana. Kodwa ke lo mntwana otshaya abanye abantwana kube kuwukuthi wena ungumzali ungafuni ukuthi umkhuze uloku umtotoza njalo nje uzaphehla impi ukuthi asisuze simangale sesibona iworld war isisiba khona ngoba nanku uNetanyahu uhamba azayebhomba lelizwe laseSyria elingahlangana indawo lento eyenzakalayo kathesi babhizi bakhangela ukuthi bafuna ukuthi babhombe lelizwe laseIran okuyinto engaphehla eyiworld war ngoba nxa bengabhomba ilizwe laseIran njengoba besitsho ukuthi bafuna ukuyabhomba ama-nuclear plant yabo kuzabe yimpi eyenzima kakhulu kathesi ngumlilo ongalumatha njalo ngoba elizwe laseSyria ilizwe laseRussia selithe lona abantu baseSyria abayekele ukusebenzisa i-airport lana njengoba isibhonjiwe ababuye bezosebenzisa i-airport ekontrola yiRussia kodwa ephakathi kwelizwe laseSyria okungumjibilo ukuthi nxa kungenzeka nje i-Israel yenza iphutha ihambe yebhomba leli i-airport esetshenziswa yiRussia ivukile world war.
Umnumzana Tifa Dube ulandela ezombusazwe zeMelika sixoxe laye ekweleBhilitane. Singeneke ekhasini letu leFacebook eliphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele. Siboneke imbiko eliyibhalileyo khonapho ikakhulu phansi kodaba oluhamba phambili udaba esilufake izolo emini mayelana ngokuthunjwa kwelunga leTRIPC umnumzana Takuzwa Ngaziwore. Kulobanike laphana kulo zwide achimbuyisa uloba ngesingisi uthi yena my mom said son stay away from politics. She was right. But at the same time no one will fight on my behalf. Mthulisi Mathuthu uthuthuma uthi yena interview Chabangu and let's hear ukuthi uthini. Herman Love uIndlovu enkulu uthini ke. Uthena babu Ndlovu in Zimbabwe, there is a secret war. Loche Nkomazana Hlabangani. Yena uthini uthi wena khalani zome bomakhala njalo uChabangu usalungisa kobulawayo. Noma Dube noma uthi kodwa kusani khona ukubandla fake emoji lapha nomuntu okhalayo. Kuzoba lo praise melo kuthi ayi sibulaleni sonke phela ngathi yikho elakuzela eZimbabwe kunini. Then kulo asanleya umandazi laphana uthi wena cry my beloved country. Ntombi Zanele Trinity Shaba yena ulobe ukuthini uthi God won't be silent. Then umbiko wokugcina uvela kuBeauty Siphato Khumalo uthi kunzima eZimbabwe. Shua abangathanda ukulandela izindaba zethu sizifaka suku ngosuku ekhasini letu leFacebook eleVOA Ndebele. Ungene khonapho lawe ubone esikulobileyo ufake lawe ama-comment akho mayelana ngokuyabe kusenzakala ikakhulu udaba oluyabe luhamba phambili. Hayi ke kwanele okwamanje siziphethe ngebezihamba phambili. Odokotela sebethumele igazi lelunga leTRIPC umnumzana Takuzwa Ngaziwore kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi Jackson ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbileyo izolo ngeyani. Yena ungaziwore oloke elaliswe esibhedlela uthi lanxa etshayiwe walimala kakubi uzaqhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na mina lani asibeni sonke kweze ukuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngesitili tshone kuhle yimi untukami linkomo nkololo kwana kwamatukandula.